kuzaba nzima ukuthi sibili amanye abantu bakhampeni kodwa sikhangela ukuthi sisekinizweni izandiye bena ngwayo ngoba yokuzayo yolibizi yakhampeni ikhampeni anjani uzayinanzela ukuthi balama programs engizokuthi hayi kule statement yavulwa abantu esezisa bayabuthi abantu bayigcwala khona bana ukuthi abantu bayalamba ufesilehla kuhambeni izibo ebantwini abajekayo abantu bayigcwala so izandiye ukhampeni libizi yalongagayana sokuhla basokulale ezobulenjini kodwa langapha ku-local media babebizi lele campaign so ke kuzaaffecta kakhulu ngoba laba abe-opposition abeduzana kancane ukuthi uyabotha uzokuthi usephula imithetho eyayinale i-COVID-19 so ke kula ma-chance aphezulu kakhulu ukuthi kuzaaffecta imphumela ye-election okuzenza ukuthi izane into zibe lula kuyo wena ngenxa yakuthi zi-take advantage of the situation.
Mnumzana Ndlovu, ngokubona kwakho khona lokhu ukungabi lama-rally lokunye kungaphazamisa na impumela?
Mina kande ngithola kunzima kakhulu vele ukuthi ngikhulume nge-election ngizokudisappointa mpela ngoba ngokubheka kwami emuva osokwenzakela ama-election kungenza vele ngizibuze ukuthi ukukhampena khonokho kuyanceda na ekunqobeni ama-election or yikuncedisa izano ukuthi ithi yona kube ne-election then bese beqhubeka phambili lokhu bebuza. So kunzima kimi vele nje ngiyabona nje ukuthi under normal circumstances phela bekabe kuyikuqila kwezano ukuthi sisebenzise umkhuhlane ukuthi yona ibikhampena kwayeakhampena sikhuluma ma izinto zonke ziright kodwa eZimbabwe sibeka imvale yokhetho vele wenza kwenzakaleni ekugcineni esikutholayo ukuthi laba baku-opposition so kufuze bayekomplaine ecourt eranwa izanu ukuthi this was not fair i-court eranwa izanu bese idecida ukuthi hayi siye zinto zenu but ama-villagers and akuphi phelele lapho kuqhutshekele phambili so inhliziyo yami vele ilokhu ibuhlungu namanje uma ngibona ama-opposition parties egalisa futhi ukulungiselela ukhetho ngoba angazi ukuthi what new thing has happened eyenza ukuthi bathi bona this time ezingelawelation sizowina.
Wena-ke mnumzana Sibindi, uyavumelana laye yini lapha uNdlovu ngalokhu akuthola?
Eqinisele ubaba uNdlovu ngivumelana laye ukuthi izano ilobu gwelegwele obokuligama leishini lapho uphikisa njalo ngiyavuma ukuthi langayi izinto zivele zi-right zonke le COVID ngekho babakwenzayo kodwa-ke engxenye lapho mina engakutho engxenye lonto lokungathiyana khona kakhulu ukuthi lanxa kunjalo nakukhola ukuthi abantu bezimbabwe asiqineni siloku siya khona kuma-election kungani siso njalo khona ubugwelegwele bezayizano buba-exposed kodwa-ke ilanga lizabuya mind ungakhangela i-Africa sesibe lababuza abanye o-Arab Moyi ngale Kenya singabakhumbula ukuthi abadoda berika besenzani saba labo obhanda bemalawu ngakhamuzi banda barika nabezinto ezininginingi ungaqela ngalapha ezambia ungene ngale kubonyelela into ezazikhona zisenzakala kodwa kwelinye ilanga isimangasenzakala so engakutho yikuthi abantu singadangali asiqhubekeni lanxa sazi uNdlovu mbela athi izane iyarika kodwa mna into abantu hayi singadangali enxa yokuthi okunye okwenza ubona izane layo ungathi iyabusa kakhulu abantu vele abaningi sebadangala ungakhala sesixa usiyavota ukuthi akuvota abantu about 20% kuyaku-30% kuthi abantu abaningi sebehlehlele emuva ngokunjalo-ke sokuzenza izane futhi bele hapa hel so-ke mina I still say hayi uNdlovu mbela uthi izane iyarika kodwa kabantu singahle siyelala asiqhubekeni sifuqana la mina yiwumbono wami.
Nanti udaba Ndlovu, uyamuzwa lapha uSibindi, uthini wena ngalokho?
Ngiyamuzwa uSibindi kodwa ukuthi sisebenzise ithemba elingenamano amano awokususa abantu ababusa ngenkani ithemba lihle kakhulu but okwenzakalayo ukuthi awutangeke ubuyele futhi ku-electorate kuyethi wena abantu yabona sebedangele manje abasafuni ukuparticipate yinto eyenzakalayo vele emntwini angaphiwa azama ulutho ayehluleka azama ayehluleka azama ayehluleka ugcine sedangele angasafuni ukukwenza khonokho esedanile bese usibane apart bese sithi akuvote 20% kuphela and this is not right the thing is abantu uma kufuze bakholwe ukuthi into iyasebenza akufuzanga ukuthi ifinyile ka-10 ingavela ka-10 vele ikhansi ukuthi izobuyiphihle futhi singawane sisebenzisa ama-case studies abo-Daniel Arap Moyi nabanye possibly environment zakhona ziya zingafanani asikaze sikuzwe lokho okwemilitia le yezanu le khona le kukhulu kakhulu kuyedlula zonke lezi ezinye izinto esingazibhela so ukuthi i-opposition parties ibilokhu bhela so ngathi ama-professional opposition parties ukuthi nabo they just have to participate kwenza ukuthi bathole amazwi okhonapho but bekwazi ukuthi at the end of the day into le vele izothathwa izame whether ukuthi i-COVID umbawula COVID bese siyisebenza njengesikusi nje i-COVID asithiyeni COVID sicabange ngama-in actual fact perhaps we should be thinking of ukuthi how do we use COVID ourselves to take over from ZANU PF. I would see Mrs. Kassan, I would go take a campaign. The question is that follows it. If Ben Vunyedi will campaign, he will resume to a yin.
Yeah, Nantu Taba, Mnum Zanas Bindi, Eskati, Sosangan, Luang Mango, Ungat Fatla Fatla, Osipimbona.
Yeah, I go to a good thing in our own dom, Ben, I would see his van with Kalula Mania, and this kind of my tactics are 7 times. A tactic is a great game, and I was in the release van. Yeah, I'm before my political party. Money.